Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 9 kuNtulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala.
Abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-partner politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili.
Intengo yezitolo ilokhu iphezulu, njalo abanye lokhu bethengisa impahla ngedola leMelika lenye imali engasavunyelwa.
Abaqhazi lokuthi benzeni ngelizwe ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize bona ngoba abanayo iplan ofusilizwe msakazi ayikho.
Lamhlanje uhlelo lwethu lapho isiqoxa lengcwethi zombusazwe sizibuza ngokuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Isiqoxa lomnumzana Dinizulu Macapulane.
Lokho vele ngondwe yesigerila egangeni yokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa, njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho nama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leZANU PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala, owathi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuswa esihlalweni kungakafiki ukhetho lomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe uSikhala lomkhokheli uMDC umnumzana Nelson Chamisa sebekhulume amazwi atshengisa ukuthi bafuna ukuphehla impi elizweni. Umoyo uthi MDC ingalibali ukuthi bandla leZANU PF laya empini lalwela ilizwe, ngakho lilibandla lomzabalazo. USikhala owathi bandla leMDC lizagenqula uhulumende kukhetho lungakafiki ukhangelelwe ukuyazibika emapholiseni lamhlanje. Kusenjalo iningi lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo, ukusilela kwamafutha ezimota, amanzi kanye lamagetsi, kona osokufike ezingeni elibi. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC, yena okhulume ezimele. Umnumzana Ndlovu uqala ngokuchasisela usithandekile Mhlanga ukuthi kungani iningi lingaxhasanga ibandla leZANU PF ukutshengisela izolo edolobheni lakoBulawayo lisola ukukhuphuka kwentengo yempahla lanxa kuluhlupho oluthinta wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla.
Owenziwa eZANU PF abantu bakwazi ukuthi kuyabe kungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe. Esikhathini esiningi kuba yinto eyenziwa ikhangele i-partisan politics eziphakathi kweZANU PF, engingathi khona i-fashional politics ezokuZANU PF. Ngo-2017 abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-fashional politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ukuthi awukhitshi US dollar, bekhuluma i-corruption, i-politics zabe zikhona. Mnangagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa, mbe bangamphikisa abasinya kwezanu PF, asale-ke nabo titisi ke oyesimeni ikho ke thina ke njengozulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi uma izani PF senzela uthi akumela ngasingenele ngoba yabo kuyi-internal factional politics is a party yabo izani PF
iziphathamandla zikahulumende zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo
akula nto ehlileyo ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge i-2 liters ye-cooking oil nge-$28 ayizange yehle ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane eviki eliphelileyo iliku-$23 so akula nto ehlileyo izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo Herald lakubochronic bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphathamandla zezanu p f kodwa ke practically ku-ground emashopu akulanto ehlileyo izinto zidura zivaleka zisiya phambili kakuthengeki yikho ke lokho ukuthi bathi kwehlile yathi nje basengayezimithiyo abantu bezanu p f
kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje
akuphileki amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo 7 sizathi sivuke ekuseni ngabo 4 or 5 esehambile atshonila ngalonke lingekho okusemafridini kuyabola kuyawonakala amafutha ezimoto akatholakali izimoto azithona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha kawakho lanxa esedura eseyikubo $5 something kodwa ke lokho engatholakali kukhanya obunzima kuya phambili elizweni lakithi leZimbabwe ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo
kodwa simzwile umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mnumzana John Manguja we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le yebibhidliza umnotho welizwe kathesi sokuzalunga
sengayezimithiyo ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar lamhlanje ngifike ePlumtree ngithole kule moto ebotshiweyo besithi bona imota leyo overload bafuna i-US dollar $1,300 imali nxa besithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokhu ethatha ama-services akhe i-US dollar iduty lokhu ibhadala i-US dollar ababanjwa i-VID lamapholisa ebhodi lokhu bebhadala i-US dollar lama-rate laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga lokho kukhwela lokhu ku-$900 something i-US dollar lokhu ku-$50 something irand akula kumehluka kwehlanga lutho
lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC kodwa lapha ubekhuluma-ke ezimele lokhu sikudaba lunye abanye osomabhizimusi babikwa beqhubeka ngokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe okungasavunyelwa lanxa uhulumende wafunga ijoyi esithi abazaqhubeka bethengisa ngedola lemelika kumbe imali engasidola leZimbabwe bazajeziswa kalukhuni uhulumende wethule umthetho kumaviki amabili edluleyo ovimba ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kwelizwe ukudingisisa esikwenzileyo kuveze ukuthi akhona amabhizimusi asathengisa ngemali yakwamanye amazwe ikakhulu irandi lakwele South Africa. Lokhu kubikwa kubhahe esigabeni seMatopeleland. Kobulawayo khona isiphathamandla sezanu PF njalo engomunye wabakhokheli bamawovet umnumzana Victor Matemadanda uthe ezinye izitolo ezikhulu lokhe zithengisa ngedola leMelika. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mthengi umnumzana Paul Ndlovu othi ukumiswa kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuhlupheka okukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe.
Bayitsho le ukuthi le nto le yebo naye bazoyifaka leyo zimdola yabo but izo-affecta into ngezinto ngani ngoba phela ngithi ungathi uyabheka ilizwe lethu alikaproduce into eziningi elizigeqiza phakathi kwelizwe into eziningi bazithatha abantu ama-out of the country ngithi so ngokunjalo imali abantu mazothi kumele kusebenze izimdola sokuzophoqa labo abamabhizinisi-ke ukuthi bazame ukuthi bakhuphule intengo yezinto ukubana ukuze bathole leyo mali yangaphandle ngoba phela imali yangaphandle okodwa bedayisa ngayo kube kusiba ngcono ngoba kodwa beyithola lula than manje so i-government njengoba si-introduce leyo zimdola isiphoqo abantu abamabhizinisi ukuthi bakhuphuleke intengo yezinto, bazame by all means ukuthi bayithole leyo mali, or ukuthi bayithola kanjani thina asazi, mhlawumbe ngendlela abayithola ngayo sokubaphoqa ukuthi bakhuphule intengo yezinto. Uyayibona kanjani?
Kwenziweni Phondlo?
Yabona into efuna ukwenziwa eZimbabwe mawuthi yabheka msakazi, okwamanje abantu bayebo bangaba layo iplan, but into esuka ibe lihlupho elizweni lakithi especially kugovernment yethu ngeyokuthi ababheki ikusasa ukuthi ma siyenza kanje kusasa abantu kuzoba affecta na or akuseze kuba affect. So even la manje even ama plans abantu beza namacebo ukuthi at least ngabe siyenza kanje, siyenza kanje, bona basuka babheke lokho ababona right kubo, ngababheki ukuthi but njoba nje umuntu ekhuluma ngokuthi ifisi ngayenza kanje mhlawumbe kungaba so why singawenzi, bona basuka bathathe isinqumo, bangathathe isinqumo basi implement sisebenze leso sinqumo, but ukuthi sizo affecta kanjani elizweni ngabakubheki lokho. Uyayibona? So la manje iplan labana abantu ngathi ababheke ngathi ayibhekisisa kahle kahle iplan, bona ngwabo iplan ngabanayo ukubona nje umuntu othi kahle ngenze so mhlawumbe kuzoba kanje, hayi ukuthi mhlawumbe iyabe iyiplan, uyacabangela nabo benjani into abayenza lapho, asiyiplan engavusilizwe, yinto abayicabangelayo ukuthi mhlawumbe ma singenza kanje elizweni kungaba right. Iplan kahle kahle kade abaphelele umnangagwa lo nabochiwenga. Ngicabanga mhlawumbe ukuthi okunye ulwazi ma ukhokhela ilizwe kalidingi ukuthi ugijimise omunye wena ungene, kudinga ulwazi lokuthi uzokwazi na ukuthi ma ngikhipha lo manager ngifake lo manager, umanager lo uzoba lolwazi nalo ukuthi avuse le ikhampani. Akudingeki ukuthi uphonge ukuthi nje udobhe nje umuntu esitarade ukuthi ithi ngigijimise lo ngifake lo, ngoba lo muntu abantu abalaphana manje abarana iZimbabwe manje angifuni ukukutshela amangazi, impuphuthe nje akuli even oyi-one sore ukuthi ngikuthi umbebheza ngiyathukana, angithukani, but abachazi lokuthi benzeni ngelizwe, ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize, bona ngoba abanayo iplani okuvusilizwe msakazi, ayikho.
Lo-ke ngumnumzana Phondlovu umthengi ubekhuluma ecingweni lontungamile inkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umumo wokusilela kwesinkwa ukhangelelwe ukuba nganeno ngoba uhulumende ethenge amathani engqoloyi afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 esezifikile eBeira eMozambique. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube useyazise ukuthi izisebenzi zikahulumende zilakho ukungezelelwa iholo kumsukwana ezilandelayo kakhulukazi ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje kesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Bengisithi umbe ngiwenze zwa nje selingithinta ngombe selifuna ukukhuluma lami. Ngike nditshele enye itipu ekhona ngamayosa la nge-Bolt. Now people they are making money ikakhulu business. Abantu be-business or businessmen kuhamba kanje ngakulinganisela ngenye itipu encane. Mina ngu-business ngubhaye ngiliselile. Ithukela besiloda 12 user kwesinye isitolo esithile wholesale. Siloda 12 user sisayodengisa nge-data price ngalalela ku-12 user ngasikhuluma ngokuthi thina ithwela bese sizalidengisa $10 kumbe $9 ku-okay adulu kwedlula thina. But now abanikazi bezitolo labo sebesenza ngale ndlela, sebethengisa ithukela ngamabhondi besithi kabafuna imayusa kuqamba amanga. Ithukela ekade lidengiswa nge-12 user ubusuthi ungathola $84 ye-street nokuthenga i-12 user. Usuthenga i-12 user sule case yethukela. Now sebefuna 110, 130 sebekwazi ukuthi bona bengatshayisi baphuma abahle badinga omunye wabahlabe adingela amayusa nge-130 umuntu uyabe la mayusa asedlula i-12 kade semthethweni ade bewotisa ngayithukela ngayo. Kuyafana futhi lakusimenti abasafuni iyusa ikusiment sifuna amaponi kutshile ngithi kweyindawo bathi ibag of cement i-85 pond kweyindawo bathi 70 pond. So nemisisaminde okuthiwa 70 pondi ngeyusa besiyi-6 dollars use, kodwa nxa ususithenga-ke manje ngebhondi i-70 ibhondi is equal to 10 dollars emsikeni omnyama lapho ebengishintsha khona mina today. So which means isamende kade sisenza 6 dollars sesifanda ukuthi sesiyi-10 use, ikubona sibanawosa. So-ke they are making and they are looting, lapho kuthiwa izinto ziyakwehla labo bazakwehla balungisele nalo owehla isitengu, bona sebevele sebelutha and babeka ihloka phezu, bengakhiphi ingqamu babeka ihloka, bangakhiphi ihloka babeka umkhonto. So thina esikhalayo yithi esithengayo.
Salibonani maZimbabwe amahle, salibonani basakazi. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseBlumtree Mangwe engwezi. Asiphikisani nokuthi uhulumeni afake imali yeZimbabwe ibe yiyo esebenzayo, kodwa iproblem esilayo athesi njengoba sekunje ukuthi ama-bond asikabi, idola leZimbabwe asikabi lalo ngobunenge. Yinje nje mina ngilamalanga afika 4-5 ngingatoli yona isenti kubhizinisi lami. Ibhizinisi lami ngele Bokley Store, ngibhale le board ngayifaka eshophu yami ukuthi angithathi imali zangaphandle. Sengile 4 days ngingatoli yona isenti nje elesikhala, ngoba abantu abasemangweni lo esiphila kiwo imali ade vele beyisebenzisa irandi. So angikwazi ukuthi ngizaphila njani, ngiyenzeni kathesi, ngoba sekufakwe lo mthetho omusha ukuthi ma ngabe utholakala usithengisa ngale mali yakwamanye amazwe uzoboshwa. So sisebunzimeni, asisakwazi ukuthi sithini nje. Labanye bami khonapha emashopu engilabo labo sididekile nje, silele singabantu nje, asisakwazi siphile njani uma ngowonke lo lapha esikhona thina empoyenzi engwizi ngapha, bonke abantu balapha baphethe amarandi. Sengize ngicabanga ukuthi ngivale noma ngenzeni, angazi, ngoba ngisawadla ukuthi ngavala. Sekuzathiwa mina maybe ngivaliswe ukuthi angifuni ukuthatha imali yaphandle, angifuni ukuthatha imali yeZimbabwe, ngifuni ukuthatha imali yaphandle kwelizwe. Kunganjalo, imali yaseZimbabwe asilayo, sikhuluma nje silapha. Bakithi zamani lisincedise sibone ukuthi singenze njani lathi. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile Zulukandaba. Ye, izo-ke yiwo-ke amazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp. Lingakhohlwa-ke inombolo zethu +1 202 465 0318. Owake waba umsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela kungalane yabadinga ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala lanxa uBiden ethwaliswe nzima ngokusekela ayekwenza ababebandlulula abensundu ngeminyaka edluleyo ngunkosikazi Kamala Harris ongomunye wabancintisana laye kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bekuthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika.
Ngibone ngani amademokrati akasazi kuhle ukuthi indoda le ondoda kuqhinga bazamkhupha ngaleyiphi. They have a very specified basic issue ukuthi bavumelane ukuthi i-climate kumbe i-health kumbe i-economy. I think kumele ukuthi bahlangane nje bavumelane ukuthi indaba emqoka abazaqhozana layo nxa benika othandu kwabo yithi. Ngoba ukuhlosa ukukhupha undoda kuphela kodwa angiboni kuyenela ukuthi bathole enough amavoti okumkhupha.
Ubona ungani okungayenza ukuthi ethole amavoti amaningi? Kodwa sibona ukubana kulensolo eziningi ngaye ezibalisa ukungavezi incwadi zake zemthelo ama-taxes lalokho okunye sike sakuzwa ukubana bakhona omama athi wabaphumputha okungekho emthethweni lokunye okunjalo. Ubona ungana kusoze kumhlasele yini?
Hayi, akusoze ngoba lokho wabakhona engakakhethwa, kodwa ke abantu bakhe bamkhetha kunjalo, lalamhlanje bayamvikela kunjalo. So ibase yakhe leyana 40%, 43% idlele kayindawo.
Ungathini wena nxa ukhangele indlela abavota ngayo ukuthi bavotela umuntu bembona ukuthi isimo sake sinjani, kumbe kukhona abakusebenzisayo ukuthi baze bamvotele bebona ukuthi kukhona okunye okungani akuhambi kahle?
Ngikubone ngani undoda lo uyakwazi ukukhuluma ebantwini abaqede u-fifth grade nxa ebatshele ukuthi ilizwe lenu selithathwa ngabantu bangaphansi, bakubona suku zonke laba bahamba khona. Ngakho-ke ibase yakhe i-strong, yibo abantu abazamphiselela lo anu kunje.
Bona abakuma-Democrats abafana lo wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden, o-Cory Booker labanye laba, ubabona njani?
Angazi kumbe ngingaba objective kulokho ngoba u-Biden ngiyakuthanda mina. Ngibona ngani kubo bonke sengibazile bekhuluma kuma-debate ungani ayazi sayishoyo njalo. Ngibone ngani ilizwe leli lisaphethwe ngabamhlophe kakhulu. Umuntu onjengobooker lo Harris abalanhlanga abelungu balapha baningi, kusamele ukuthi bakhethe umuntu ofana labo.
Kodwa nxa sikhangele yena uBiden, ubona ungani bakhona abangayekeli ukumvotela besithi njengomuntu oseke waba ngumsekeli kamongameli asipheni omunye ithuba?
Ngaba khona ingcosana ayeleyo iqoto, kodwa-ke nxa ukhangela ama-polls kungani kumhambela kuhle uBiden.
Alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lengcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Dinizulu Machapulana.
Ye, into ekhulela abantu abaphethe ilizwe kathesi babuGandhi yibuthutha lokuswela lokho abathi ngesilungu yi-wisdom. Nxa labo ababusayo bengahlala phansi lalabo abaphikisayo, kwakhiwe iqembu elilodwa elizimisele ukulungisa umomo weZimbabwe, umnotho weZimbabwe lepolitiki yeZimbabwe, isimo sezinto eZimbabwe singantshintsha. Kodwa ilizwe liphethwe ngabantu abayiziphukuphuku abangakwaziyo ukuthi umbuso uyasikelwana, kuyabanjiswana njalo kuyakhulunyiswana. Kubusa abantu engathi bale-faction mentality, ukuthi umuntu uzabusa eyedwa labangani bakhe. Lona ilizwe lisitsha yiluhlupho lwethu lokuqala kuphela, ukuswelakala kokuhlakanipha, ukuswelakala kolwazi, nokuswelakala kwenjulo yomqondo wabantu.
Manje kwenziweni ukuze baphaphame, babonisane, basebenzelane ndawonye?
Bekufunakala ukuthi naku sesenabadala e-Afrika, obabukhawunda ogracker macheli nabanye abantu bamlandi umnankagwa bamtshela ukuthi ayihlala phansi labakuphikisayo likhulume, ukwenzela ukuthi abantu bezwele eZimbabwe bake bathole ukuphefumula, bake bathole ukudla, bake bathole amanzi, bake bathole ugeti. Akula faction eyake yabusa ilizwe umhlaba wonke lo ungaka, kuyabe kuzaba ngobokuqala bona ababakusayo. Kuyamele kubanjiswane, iZimbabwe ilabantwana abatalented kakhulu abalolwazi njalo abakwaziyo umhlaba ukuthi indaba yakhona ingalungiseka masinyane nxa i-wisdom lokukhalipha kungabuya duze kwalaba ababusayo.
Kodwa-ke bona ababusayo bathi amaqhinga balawo, nanku intengo ezitolo isisehla ngokususa kwabo imali zakwamanye amazwe.
Yehlokomalanga wona iyaphinde ikhuphuke, kudala sayizwa, kudala sayibona le nto yayisenzakala la ngesikhathi kusabusa umgabe. Okufunakalayo ngama-permanent and long-term solution, not okungama-military operations, lokhu lokungama-short-term strategies okwamalanga amafitshane, akusoze kuwe lapho umkhuhlane osibulalayo. ngoba iphikinga yelizwe leZimbabwe ipolitiki izalungiswa ipolitiki, i-economy iyabola nje iboniswa ipolitiki, ungalungisa ipolitiki konke kuzaqhona.
Kanti pho manje bona abaphikisayo laba ubabona njani bona? Yiba babisele emuva yini ingqubela phambili kumbe balungile abakwenzayo ukwemba phansi bengafuni ukuthi bamukele impumela yokhetho ledluleyo?
Ngempela yibo abantu abalemigondo ethe yabamfitshane engaboni ekudeni lapho kufunakala ukuthi kulungiswe khona, ngoba laba abantu ngabantu abakhulele egangeni bengamagerila, bengaze bangene kuhulumende, bangene uhulumende bengabalandeli, bengasoba bantu ababusayo, abazange baphiwa i-mentorship le-guidance lokuthi umbuso ubuswa njani, lokuthi ilizwe liphathwa njani ngenxa yombuso kaMgabe okuhuquluza amandla lokuba nguntando kayiphikiswa. Ngabantu abasafuna ukufundiswa ukuthi ilizwe i-statesmanship yenziwa kanjani, ukuthi ilizwe liphathwa kanjani, abazange balithola ithuba. Lokho bele ngqondo yesigerila egangeni yokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa, njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho lama-economies alezinsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayeleyo.
Kanti khona elizweni akungeke kwatholakala yini abantu abangafana lalabo baqambileyo abanjengabokhawunda labomashel?
Ye, kuyafunakala ukuthi sadiki ikibe nozwelo ebantwini beZimbabwe. Lalaba abaphikisayo labo kumele ukuthi bayekele ukube begxokozela bephakathi kwelizwe, baphumele ngaphandle bebonise amanye amazwe ase-Southern Africa ukuthi uhlupho olukhona kwini, ukwenzela ukuthi ezinye izizwe zisondele eduze zincedise, ngoba kuyasiya phambili uhlupho lwabantu lujiya lusiya phambili. Njalo ikusasa yabantwana baseZimbabwe abancane akwazakali ukuthi sakuma kanjani nxa kunje.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu, lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazo sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Kusasa-ke sizaxoxa lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Yes, I don't the blessing. I don't the blessing. Father God blessing. Well, more blessing. I don't the blessing. I don't the blessing. Them can't stop me. I am blessed.
I try stop me, me fly past them straight. One of them a wicked, so what them in a rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a hell for them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed.
God bless me up. Much over me. So when the wicked rise, judgment feed them. For 10 years, me I make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now about stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish and chin, no worry, everything straight. Sing.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning.
I am blessed. Ngibusisiwe ingoma ka Mr. Vegas isigcubela uhlelo lwethu singakehlukana. Sikhangeleni ke inhloko zendaba. Ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni, kulandela amazwi esiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala oyena okuthiwa uzaya emapholiseni namhlanje. Silugqiba-ke uhlelo lwethu igama nguChris Gander. Silibaneni njalo ekuseni kusasa kumbe ngo-half past ntambama.